Bekuhlafunwa indaba ezitshiyeneyo namhla eVictoria Falls emhlanganweni wezisebenzi oxoxwe ngabe-National Social Security Authority lapho obekulabamele uhulumende kanye lamankampani azimeleyo. Bebexoxisana ngendlela zokwehlisa ingozi emisebenzini, iholo lezisebenzi kanye lokukhahlanyezwa kwezisebenzi ngabadabuka kwele-China abanamankampani eZimbabwe. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi kumele kube lilihlo likahulumende lokhu. Umqali walendaba kube ngumongameli walenhlanganiso unkosikazi Florence Taruvinga otshele umphathintambo kahulumende obona ngenswelo zikazulu lezisebenzi olwe-Public Service Labour and Social Welfare umnumzana July Moyo kanye lendlu yonke kulumhlangano ukuba okwenzakala kumankampani abadabuka kwele-China kudinga ukuthathelwa inyathelo.
Of wrong practices taking place in the so-called investment operating workplaces and even in the mining sector in Zimbabwe, and all in the name of employment creation at the expense of workers' lives in Zimbabwe.
Sibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachayineni la ngelokuthi ngama-investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi, kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kanje kunje.
Inkulumo kaTaruvinga igcizelelwe njalo ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele walinhlanganiso othi umthetho kawujezise abantu laba ngoba imibiko yokwephulwa kwelungelo lezisebenzi lezi libikwa phose viki zonke, ikakhulu kulabo abemba amalahle igolide lokunye.
Sibona ukuthi uhulumende kaqinise ama-inspection site. Lo otholakale ephula umthetho kufanele abahlangane lo mthetho. Singakhangela ukuthi lo muntu uvelela kuliphi icele lelizwe kumbe lo mhlaba. So asi-apply umthetho ngokufana nayo. Singakhangela ukuthi umuntu omnyama, ngumuntu omhlophe, ngumuntu silobuhlobo laye.
Phezu kwalokhu unkosikazi Taruvinga ukhala ngezinga lokwehla kwemiholo yezisebenzi kanye lokuwa kwesisindo semali yakuleli, athi sekunqunule izisebenzi kanye lalaba abamampensheni athi basebuya ngeni.
The issues of salary erosion, the issues of wages are continuing to be most of the issues that are causing mental strain within the constituents that I represent. It is our continuous duty that we make sure workers in Zimbabwe are treated with decency and dignity, even when it comes to the remuneration.
Indaba zokugugudeka kweholo ziqhubeka kusiba yizo ezidala umkhuhlane wengqondo kuzisebenzi esizimeleyo. Siyaqhubeka sicela ukuba izisebenzi lezi ziphathwe ngembeko langenhlonipho laseholweni labo.
Kodwa evula lomhlangano umoyo kaphendulanga izikhalazo lezi, uthe ulokudana okukhulu ngezinga lengozi ezibikwa emisebenzini, athi kunje kuphenyo olwavezwa ngoncwabakazi sokwafa abedlula amathumi amathathu engozini zemisebenzini kwalimala njalo abedlulwa inkulungwane ezimbili. Phezu kwenani leli kumalanga ambalwa kubhubhe njalo otheketsha abedlula ithumi kwalimala abanye kulandela ukudilikelwa lunxiwa lomgodi eChegutu besemba igolide. Umoyo uthi lokhu kufuze kuthathelwe inyathelo.
It does not matter whether somebody has died because of Typhoid Lai or COVID-19, or somebody has died because a mine has collapsed, or there has been an accident at work. We were collecting these figures, and these figures indicate to us the size of the pandemic.
Akukhethi lokhu ukuthi umuntu ubulewe yisiphepho, ugubhane, umgodi umdilikele, kumbe kube lengozi emsebenzini. Amanani la asitshengisa inziki yohlupho esiphakathi kwayo, njalo siqhubeka silahlekelwa ngabantu abathwele umsebenzi omkhulu elizweni.
Ukuvikela lezi ngozi, umholi wenkampani yeKhaya Cement umnumzana Innocent Chikwata uthi ingalo yomthetho kufuze yelulwe.
Umuntu kumele efike esikhathini sokuba kwakhe uvele kumele ayenze njani. Kodwa esikhathini esiningi ukuthi umuntu efike esikhathini semisi kuyabe kumele imithetho ibingane yaqina, yenza ukuthi abantu belandule khona ukuyabe kuthiwa.
Ezinye izikhulumi zigcizelele njalo ekukhuthazeni uhulumende ukuba basise umthetho ozavumela inhlanganiso ezifana le-ZCTU ukuba zifinyelele loba kuyiphi indawo ziphenya ngokuhluza izinga lokuphathwa kwezisebenzi kanye lezembatho abaziphiwayo. Kukhuthazwe njalo ukuba uhulumende akwenze lokhu ngokuphangisa ukuze kwehliswe ingozi zokulimala emsebenzini. Umhlangano lo uzagqitshwa kusasa lapho kuzalotshelwana njalo impumela yokwenza kwenzakala kusasa ukuze kusindiswe impilo yezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.